irita nono kawande ichikusiya muri maoko makristo
ande kwizika tisenda ba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-14 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilium Mnangagwa eqoqa ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni amabili lomnumzana Hubert Angel lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla.
Kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwa izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe.
Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi i-commission ye-ZAC.
Sizisisa ukuthi ngabe kuthiwa iZimbabwe nje nxa kukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube ne-zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane okuthiwa kulodlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki.
Ibandla le-CCC lilomthwalo omkhulu wokudinga abazalimela kukhetho ngoba bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende khona kudingakala abangu 210 kuphela.
Kati lezi bona ngani ke hayi akukho advice kubana kuthola kale uzuhamba usitshintshe usutheta mina sengumemba ophalamende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilium Mnangagwa eqoqa lomnumzana Hubert Angel ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni phose amabili lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla ngezikhathi zabo 2 emini. Lomfanekiso obumele usakazwe izolo kodwa sukukhangelelwa ukuba kuza kuba lamuhla. Ngemva kokwethulwa kwehlandla lakuqala, u-Angel wathi ilizwi leli elizwakala lingani ngelikankosikazi Mnangagwa ngelinye nje lomuntu wayekhuluma etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba u-Angel wayesebonile ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. Kuhlandla lanamuhla unkosikazi Mnangagwa uzwakala engathabanga esithi kuzamele u-Angel akhulume lo Mnangagwa lapho ebuza ukuthi kusetshenziswe indizamtshina kaMnangagwa kumbe eyabosomabhizimusi libona ababezintatheli zindaba ezasebenza nsitha ukuthwala limali. Umnumzana Angel yena useqatshe igqwetha umnumzana Lamo Maduku ukuthi amele kulolu daba. UMaduku yena uthi uza kwethula umbiko mayelana ngalolu daba nxa sokusakazwe ihlandla lokugcina le-documentary le lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Umbiko ophume wacaca ba ovele ku-Al Jazeera kulokhu kade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abanezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka, yinto ethusa kakhulu. Kanti ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu zintshintshe impilo zabantu zakhe imigwaqo zakhe izibhedlela lezikolo, leyo mali iya ezikhwameni abalutshwane. Kanti ke lobo bugebengu leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le njengalokhu bethinteka labo abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho ubusela nxa lenkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi noma kuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka, sithwele nzima sidla imbuya ngoluthi, kanti ke inotho ye to iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo liphanga elikhulu.
Akulanto eza kwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Iloko kuthiwa i-asset freeze kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabo ihlale ezindlini ngamasaka kumbe iphetsheya khona le kubo Dubai le ndawana ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, umbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonze abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazajeziswa khona, hayi asoze kwenzeke ngoba lokhu le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube, umnumzana Hubert Angel, sibona ukubana useqhathe igqwetha umnumzana Love More Maduku, okwenza abanye bathe mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa. Wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe zigcine kakhulu ngoba obakhe ubugebengu obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekeni kayicatshangelwa. Kakusatshiwo ukuthi ngama-allegations, yinto yena ngokwakhe ayikhulumayo ayenzayo iphambi kwethu on tape njengoba belungu besitsho. Ngakho-ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabe ilizwe lisebenza ngendlela efanele. Kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa kodwa kuphelele emoyeni nje kungela lutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi ukubotshwa kakutsho ukuthi uzajutshiswa ngendlela efaneleyo, basengambopha bajutshise ngendlela leyana ezaphenduka ithi kalacala kuphelele khona lapho. Ngakho-ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Ukuzokhetho ucwaningo olusanda kuthwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi ikhomishini yezokhetho eyeZEC. Lolu cwaningo luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-72% bazibona bekhululekile okokuthi bayavotela umuntu abamfunayo bengasabi. Kutholakale ukuba abantu abaningi okuyisilinganiso sokungamachumi ayisithobaminwembili i-82% bathi bona ozanqotshwa kumele aphume ngokuthula esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kodwa ke lakhona nxa siqathanisa nakwamanye amazwe esilokubona ukudlobongela okuningi ubudlongdlongo obukhona ilizwe leZimbabwe lisasesimeni esingcono. Kodwa ke ngokunjalo asitsho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona. Sithi sifisa ukuthi ngabe kuthiwa iZimbabwe nje nxa kuwukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthi kulo dlame noma ukuthi abantu babulalana bebulalana ezepolitiki. Kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo. So iningi leli elelangenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo. Ngensuku nxa kusenziwa ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenziwa ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi i-commission yezokhetho iZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela kucilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Konke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into eyinye eqakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba le yokuthi nxa mhlawumbe kuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga lezinyanga kusehlula ukuthi lukhetho lumenyezele njengamanye amazwe esilokubona ukuthi nxa ukhetho nje nxa ludlula nje ukuthiwa ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama-results kuke kwadlula. Konkwana ukuthi iZEC igcine ingakhulumi ihlale isikhathi eside igcine ama results lawana ingawatshela uZulu ukuthi ukhetho luhambe njani, yiwo kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle izeki into le eyenzayo. Njalo okunye okukhanya ukuhlupha abantu bakithi yikhona lokuthi into yokuthi abantu nxa besiyavota kuyabe kulabanye abantu ababebabiza emakhoneni besithi beyalizobhalisa lapho kwenza ukuthi ubani abonakala ukuthi uvotele bani. Yinto engalunganga leyana, yinto efana ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo kunokwana kufanele ukuthi babotshwe labantu abantu abakwenza kunoku. Iloba uvela kuliphi political party, noma kungabe kuyi-TPC, noma kungabe kuyiZANU, noma kungabe kuyiZaphu, noma ezonxa ubiza abantu sithi uthatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala ukwenzela ukuthi kuyekhangela ukuthi ngubani ovotele bani, akulunganga khonkwana, kufanele ukuthi kube licala. Yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle. Kodwa-ke nxa kuukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezezimbabweni, angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho. Kodwa-ke okukhulu kulakho konke yikho khona lokuthi abantu ukuthi babe lethemba kuzeki, bengabi lokungabaza ngezenzo zayo. Izeki ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane, abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo. Abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwukuthi uwinile, njalo bancedisane basebenzisane naye.
Hello ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Lokhe sokudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC lilomthwalo omkhulu kakhulu wokukhetha abazalimela kukhetho ngoba bebaningi kakhulu abafaka amaphepha abo. Kwabafuna ukuba ngamalunga edalela eParliamente bedlula inkulungwane ezimbili 2000, lona ilizwe lilamalunga angamakhulu amabili kuphela i-210. Abafuna ukuba ngamakansila bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000, khona kudingakala abayinkulungwane eyodwa i-1,970. Umongameli kukhethwe oyedwa nje kuphela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli bekule mbiko ethi umnumzana Tendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu, kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uchamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges,
loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu-210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziwa uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Kathi le sibona ngani ke hayi akukho advice kubana uthola kale uzuhamba usitshintshe itembu usuthetha mina sengumemba parliament.
Usiziwa uthi uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazawukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu, lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa, njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona.
So konke khonoku ke kuyayenzwa kuvetting, singela kuvetting sesiya kuvalidation kumakokas imhlaba iZimbabwe yonke jikelele.
Ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abaza ngcindisa ukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethola ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda unomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo benomnetha omunye. So ama processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization enhlanganisweni ngoba akula ma registers noma kuthe nje ezivela uzana uPF yokufika la enxa efuna engaziwa efike ethi hayi mina ngifuna uzana abanyana ngoba akula accountability.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC ekudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Sinayenza ngokunominator kuphela sokungangena abantu abangasoze kwanze responsibility yangkhona whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi amakhambi amakhapabilithi akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe olwenziwa libandla leli. Ngimele isifundo 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isibane sikazibuse sesithunqisiwe salubhekisa e-Mount Darwin lapho okuza kuba lo mcimbi wokunanza ilanga likazibuse lonyaka. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulontombazana wezishabane obesebenza ukugcina umntwana olenyanga eziyisithiyagalombili obaleke lo mntwana lo. Ngamanje sengithethela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu baku Studio 7. Siyabonga, siyabonga bantu baku Studio 7 America. Ukusinika konke likusinika khona inews elisinika zona. Siyajabula, siyajabula. Ngikalapha kobulawayo kodwa ngihlala eBinga. Ngiyabonga, ngisebinga lapha eBinga Center kuZambezi kodwa ngikobulawayo okwamanje. Cela inews bazali, ngicela inews. Sisizwa sicebisana ama advice wonke lezinto zonke ezenzakalayo. Siyabonga baba.
Yee msakazi Studio 7 linjani balaleli basakazi zonke. Hayi laba kamagalela mafa leyi hayi bambuza ke magalela mafa ku Studio 7 bathi njengoba abantu besigaba semandebeleni bathi bancindezele wena uthini njengebandla kazange wawuphendula lowo mbuzo ngoba vele ungumuntu obaleke iqiniso umqondisi ubuya qinisa abantwini besindebeleni sezokukhuluma ukuthi umqondisi uhlambalaza unkomo uhlambalaza olobhengula omzelikazi kanti yiphi inhlamba amagalela mafa umqondisi owahlambalaza ngayo labo bantu bakhulumayo. Wena nje ufuna ukuzongcolisa igama likamqondisi sesikubonile wona magalela makhona ukuthi ungumuntu ofuna ukuzochitha abantu besindebeleni sesikubonile ngoba ugalela mafa bakho lo uzochitha wena kawuzuzo yakha umqondisi uzuzo yakhe hayi isifiso sabantu besindebeleni wena uzochitha hayi aba sixolele kancane ndaba yebandla lakho thina siparticipate ku-MRP yethu njengabantu besindebeleni. I-TPC yenu khiphani zaleni uthi umqondisi abe-MRP 9 kabakhiphi ejele lini jobu zikhalwa lihlula liyimajorithi libaningi libaningi liyi-TPC uyalefuna ukumkhipha ejele uzibothi la-useless party yenu mani.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 linjani. Igama ngimozenzo wakoncube kuyikuqala kwami ukujoyina lo msakazo. Ngokuzalwa ngizalwa eNkayi, induna yami ngosikhobokhobo umbise ngumalanga kodwa ngokusebenza ngilapha eGoli eUvele. Into ebengicela bengicela ukuthi uma kukhona noma i-group yokwazi ukuthi njoyine ngikwazi ukulalela izindaba noma i-app yakhona lingisize khona lapho. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyazithanda izindaba ngizilalela kodwa ngithola ama-records nje avela kwabanye kodwa lami bengifuna ukuthi nami nathi emthombo omunye lani. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani bantu basekhaya. Ah nami ngiyaphika bantu basekhaya. Bengicela namuthi ngani ngaphawu. Phawulelana endabeni yokuthi khona. Hayi bafethu laba bathi khona izwa linqunywe linqunywe ngempela. Alinqunywe ngempela. Engithanda ukukusho futhi okunye ukuthi bafethu kulaba bantu abakhuluma abathi khona ye MRP ye umkhondisi wathi zatha zacina. Ngabantu be Triple C othosana ukuthi khona ngumuntu ofuna isifunda ku Triple C. Ngumuntu osapota umuntu wakubo ku Triple C osesikhundleni. Bengu Triple C mina. Ngiyazi Triple C phansi naphezulu. Bengigadlulile ngani ngigadlule egadi ivebha lakho la emanzini. So singabamameli bafethu laba bantu. Bantu bakithi hamande ebhalisi. Singamameli abantu abakhulumela iTriple C. Benguyo mina iTriple C nami ngikhuluma kanje so. Ayikho bafethu le nto le. Iphathe yona engasiza emathebheleleni yemarap. Yona iphathe yasesindebeleni engasiza singabantu basesindebeleni. Asivoteleni amakhansila akithi bafethu. Nxa lingamdatshula ilizwe lidatshule. Ekumnyama kubomvu kunjani. Alidatshule ilizwe bafethu. Asibe nezibini. Okanti futhi kungaba yinto engenzeka eli. Sasefast elinyana futhi. Lokho siyakukhulekela emini lasebusuku ukuthi ungani kungenzeka lokhu. And kuzoyenzeka futhi. Ayi nami ngishiya khona lapha bayi.
Bingelele enkundleni. Linjani lonke basakazi. Themba lapha elikhona liphilile. Lo okhulumayo ngumantsheza. Hayi basakazi. Kuyadanisa kakhulu okwenzakala elizweni lakithi. Njengoba manje kushiye esikhathini samavoti. Mina ngiyasuka ngimangala ukuthi ngempela ngempela kambe laba abaphikisayo bayayibona yini amatactics asetshenziswa yizano. Mbona bathule zwi singazi njalo mhlawumbe bafihle induku emqubeni. Kodwa mabe zitshela nje ukuthi bona balama supporter nje beme lapho bazawina. Mbona ingathi abakati wani. Izano ileyi tactic enzima kakhulu. Manje uma ungabheka manje abantu abaningi sebefluence ukuthi khona kuthiwa uChamisa ufuna ukuthatha ilizwe elibisele emakhiweni. Akulona iqinisa lelo. Ngibona impela abantu abaningi sebeqala ukuvusa amandlebe. Sebesithi hayi uChamisa impela uzabisele ilizwe futhi emakhiweni amakhiwa aphuma amavidiyo echaya abantu abamnyama. Sebekhipha amavidiyo abonisa amakhiwa echaya abantu abamnyama. Sokungathi uChamisa usebenza labelungu. Ayikho leyo nto leyo. Labo benjala kathe sizano PFP busy gijima yonke indawo anti ikhulumisana labelungu ukuthi bazoinvesta lapha eZimbabwe. Kodwa makusenziwa yiwo bathi kulungile. Indaba bengakhiphi lamavidiyo abo awezano bechaya abantu bebulala abantu. Bantu bakithi sokwisikhathi sokuthi sivula amehlo singadukiswa into efanayo for iminyaka eyi 43 years. Lokho sidukiswa into efanayo sitshelwa into efanayo engamanga. Asihlakanipheni bantu bakithi. Konke kulele ezandleni zethu. Kulele ezandleni zethu bantu bakithi.
Ndebela ati sikhuluma nenkuzimala ngisho. Ngiyabonga ngikhuluma lokhuluma.
Kanti yona iHelen Suzman Foundation le akwenzini ukuthi iqale ikhulumisane nathi bengakayi makhoti. Because abantu abalama permit aso Helen Suzman Foundation yithi silama permit abantu. Why kati bona bengaqali bakhulume nathi thina bantu bengakahambe makhoti ngoba lokho abakwenzayo nje badlala ngathi sebesenza ngathi bona yebo basicabangelayo. Kanti ke thina ithi safectwe into yama permit angithi. So why bengaqali bathi khona abantu baseZimbabwe ngelanga elinje cela sike sihlangane ke sicubungulisane ngendaba le yama permit ukuthi sibone ukuthi njoba sisiye kuphetheleni senzeni. Njalo sicela ukuthi sibe lempu inamanama le nento esizabatshela ngoba into zabo lezo zokusebenzisa amafoni bethi ngenani ku Twitter ngenani ku Facebook kwangithini thini asikudingi thina. Thina sifuna i confrontation of face to face. Sibhekane ngamehlo. Omunye lomunye bona ukuthi longubani longubani sikhulumisana ngoba akusela into efihlekile ubhekana abasiqonde bengakayi ekhodo noma besuke ekhodo kwakhona besicela ukuthi baphenduke kithi bazositshela ukuthi ikhodo ithini kodwa sibanike lathi imbono yethu hayi ukuthi sicabangela bakithi sicela like bacacele bachazele lokho abantu beHelen Suzman Foundation leyo angazi ukuthi into bani.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Inhlelo zamanzi zingaphazamiswa kumbe zibhidlizwe ngenxa yokulwisana kwabantu abahlomileyo kulomthelela omubi empilweni yabantu. Ukutsho umnumzana Robert Martin umqondisi jikelele wekomiti ye Red Cross. Lokhu kungenxa yokuthi inhlelo zamanzi zixhumene. Akuphathelananga lokulethela abantu amanzi lokuhlanzeka kuphela, kodwa ngokuba khona kwawo, ukuwalondoloza, ukulungiswa, ukuntshintsha imitshina, kanye lokunanzelela ukuthi kulabantu abazaqhuba umsebenzi lo bengavinjelwanga, yikulwisana okukhona. Ukudingisisa okwenziwa likolitshi leCalifornia eLos Angeles ngomnyaka ka-2022 kwaveza ukuthi phose ingxenye yenani labantu emhlabeni lizathinteka ngokusilela kwamanzi ngomnyaka ka-2013, kutsho isiphathamandla somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, uMnumzana Jeffrey De Laurentiis. Uqhubeke wathi, lanxa imbangela zalolu hlupho ziziningi, ingxabano lokuguquka komumo womkhathi yizizathu ezimbili ezimqoka kulokho. Kulabo abahlala endaweni ezilengxabano, ukuhlala bengelamanzi kumbe ezinye inhlelo zokuhlanzeka kulomthelela omubi. Kwele Ukraine, amabutho eRussia asehlasele indawo ezilamanzi achiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lanye, 11 million, bengafinyeleli amanzi ahlanzekileyo. Kuyisihluku esikhulu. ELeRussia liyaqhubeka lihlasela inhlelo zamanzi eUkraine, okugoqela indawo ezigcina amanzi ahlanzekileyo. Ilizwe leMelika liyamukela ukuthathwa kwesinqumo ngaphansi kwesivumelwano seRamsar Convention esakhuthaza eleRussia ukuthi lime ukuhlasela inhlelo zamanzi eUkraine, kutsho Ambassador De Laurentiis. Kolunye udaba olufanayo, uqhubeke wathi, asisoze sikhulume ngokusilela kwamanzi singakhulumanga ngokuguquka komumo womkhathi. Siyazi ukuthi ukusilela kwamanzi kungakhwezela ingxabano phakathi kwamaqembu abantu kumbe izigaba. Njalo siyazi ukuthi ingozi zemvelo ezifana lezulu lesikhukhula lesomiso ziyenqabela abampofu ukuthi bethole ukudla ngendlela abazejwayeleyo. Ilizwe leMelika lisanda ukumemezela ukuthi lizimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni angamatshumi amane lasitshiyagalolunye, $49 billion, eyokuthuthukisa inhlelo zamanzi kulelo lizwe kanye lemhlabeni jikelele. Kodwa kakho phakathi kwethu ongenza lokhu eyedwa. Ukulungisa inhlelo zamanzi kufuna umhlaba uphathisane, wengezelela u-Ambassador De Laurentiis. Silomlando wokulungisa ukusilela kwamanzi okwengezelelwa ingxabano, njalo kuphazamisa ukuthula lezomvikela. Abantu badinga amanzi, ngakho ukuthula kutsho amanzi, kugqiba u-Ambassador De Laurentiis.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Ingoma isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Ingoma kaMampintsha labanye bakhe uMoyo Mampintsha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhlobo zendaba ebezikhokhela. ilizwi lomuntu okuthiwa ngelikankosikazi kamongameli u-Auxillium Mnangagwa lizwakala kuhlandla lokugcina lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera. Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba baningi abangathembi inhlanganiso yezokhetho eyo-ZEC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo.